sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19, iningi likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa lemali ephezulu eyefayini.
Kuyethethwa umuntu uyabhataliswa imali yefayini, but khonokwana ukuthi imali le eyefayini ebhatalwayo kungakhangeliswanga ukuthi umuntu lo uyenze icala li. So kubonguba yinto nje efananayo, so kuyi-inform yokuthi izinqumo zelokuthi anibhadale imali 5,000.
Sixoxa losinde ku-COVID-19.
Ngiyakhumbula ngolunye usuku sokunzima kakhulu ngisebuhlungwini ebusuku ngingala muntu okukhuluma laye ngoba ngiku-isolation ngingedwa. Ngaswela umuntu okukhuluma laye, ngaze ngathatha ifoni ngangena ku-Facebook page yami ngabhala ngakhuluma umbhalo okuSalms 18.
Izakhamizi zasemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe imikhaza kulandela ukuna kwezulu eliningi elizweni.
Sibaxwayisa ukubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke, akungabi lokhana ukuthiwa azibuye, ezinye ziyahamba, ezinye ziyasala. Zona eziziseleyo ize zisala zithwele imikhaza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Jerry Ndlovu, owayemele isigodlo seZimbabwe elizweni le-United Arab Emirates, kasekho. Ubikwa ebhobhele esibhedlela eHarare ngemva kokugula okwesikhatshana. Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngumphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Emon Murira, embikweni awethule namhla ntambama. Ugatsha lolu beluphethwe ngumuyi ongumnumzana Sibusiso Moyo osanda ukubhubha, njalo uhulumende wathi ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ndawonye lezinye iziphathamandla zakhe ezimbalwa esezingcwajiwe. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-COVID-19 lihlasele abantu abedlula kancinyane amakhulu amathathu 306, labulala abalichumi lesitshiyangalombili 18 izolo kuphela. Lokhu sokukhuphula inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 32,952, kwabhubha abedlula ezilichumi. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usebeke imali efika izigidi ezilikhulu 100 million ukuthi athenge imithi yama-vaccinations eyokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Embikweni awethule izolo, uMnumzana Ncube uthe imithi le iza kwenela abantu abayizigidi ezilichumi 10 million. EleZimbabwe lingabe lilabantu abafika izigidi ezilichumi lanhlanu 15 million. Amanye amazwe afana leMelika, eleBrithani lamanye asesebenzisa ama-vaccinations awenhlobo ezijiyeneyo. Abahlali bePlumtree bathi basola ukuhlukuluzwa lokubotshwa mahlayana ngamapholisa ngalesi sikhathi se-lockdown. UMnumzana Trimon Mpofu ohlala ePlumtree njalo esiphathamandla se-MDC Alliance uchasisa okuningi ngalolu daba.
Abantu sebephongukuthathwa, abantu sebephongukubotshwa. Ekuseni usuka endlini yakungakayifika lasezitolo lapho ufuna ukuyadinga khona, kutholakala sobotshwa. Ngikhuluma nje umqoqo wenhlelo zebandla wama-youth ku-district okwabotshwa emalangeni adlule engkamohati ibanganyana elinganani esuka endlini yakhe, ubesebotshiwe walethwa enkambeni kwaba ngumuntu omele ethi akhiphe i-500 leye-fine. Indaba ale i-lockdown akukhange ngilifise kahle, kubonakala ukuthi i-lockdown leyi ivele i-lockdown eyokuthi sikhuluma ngento ze politics sokuchwa ama political leaders ayi political party ma umuntu ekuchwa lapha kanti kuyathiwa umuntu uyabhadaliswa imali yefine but kunokwana ukuthi imali le efine ebhadalwayo kungakhangeliswa ngokuthi umuntu lowo uyenze icala li sokuphonguba yinto nje efana naye sokuyiuniform yokuthi izinqumo zelokuyandibhadala imali 5000 ngokubona kwani kuzavuka kukhathaza kusasa ngoba eZimbabwe akufanani laseBotswana akufani laseSouth Africa. ESouth Africa abantu bayathula something ukuthi baziphilise here and there ngesikhathi selokudown les but eZimbabwe umuntu is getting zero, is getting nothing. Into yonke umele ayithole nga emgwaqweni lapha aphila khona.
Ezinye indlela uyatsho ukuthi abantu babephulile iziqondiso ze-lockdown kodwa beziphandela.
Ayeke ngithi kona abantu babeqhamulile iziqondiso ze-lockdown after isikhathi esasaba ukuthi interview 6 ikona abantu engabe sebeqhamule khona iziqondiso ze-lockdown but abantu babotshwe emini even ngo-8 o'clock iseni uyabotshwa kwabona babotshwayo angithi ababezama ukuziphandela ngoba kumele sikubeke kube kine ukuthi abantu bazama ngokuphanda ngoba le lizwe alifanani lalawa amanye amazingu abantu sibabezama ukuzidingela okokudla lapha ngoba ayeke phela ukuthi ulabantwana endlini konke uvuka uhlezi ngoba umfazi uzakubuza ukuthi uhlezi abantwana uthi bashona behleli into le iyenzakala edolobheni kakhulu yenzakala edolobheni leplantri lapho engikhona emakhaya kuyenzakala nje ngesikhathi kanti imota zabo ziyahamba ziyeshika khona ngale
kodwa abantu bayazwisisa yini nge-COVID-19 leyi
elizweni leli kusesemuva kakhulu but abantu bayazama ngendlela zonke ukuzivikela ngoba abantu bagqoka amasiki njengendlela abatshelwa ngayo abantu basanitayizwa emashopu lapha ezindlini akula masanitayiza
lo umnumzana Trimo Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxela ekhona le ePlumtree asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi ukwengezelelwa kwamalanga okumele abantu bahlale ngawo endlini i-lockdown ukuthinta njani izisebenzi sixoxela umnumzana Ambrose Sibende isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, okuliqiniso ukuthi siyananzelela ukuthi i-lockdown isi-extendiwe nge-further 2 weeks. Kodwa ke nxa unanzelela ama-statistics akhona, inombolo ziyasitshengisa ukuthi kukhanya ungathi sihlaselwe sibili kwalesi sikhathi. And abaningi kade bekhangela ukuthi well i-extension ingenzakala njengoba isiyenziwa. Kodwa ke singakutsho okuliqiniso ukuthi kulohlupho olukhulu ngoba sinazele ukuthi iZimbabwe njengelizwe singathi i-third world country ele economy ephansi kangaka abantu abaningi abangasebenziyo abantu abaningi abazisebenzayo sokusiba lokunzima kakhulu ukuthi ngayisisento nge-next 2 weeks abantu asikwazi bazaphila njani uzananzela ukuthi sikhuluma nje kulalabo abantu abaku-informal sector abazithengiselayo bonke bonabo bansebelohlupho ngoba for the next 2 weeks asebe basebenze besicabanga ukuthi engxenye ngabe kube le ndlela bavunyelwe ukuthi kakhulu labana abathengisa okusemthethweni ukuthi ngabavunyelwe ama-vendors ukuthi hayi baqhubeke bethengisa behleze endaweni zabo ukwenzela ukuthi kodwa bananzelele ukuthi ama-mask afake social distance inanzelelwe at least ula baqhubeke impilo yabo isiya phambili okwezisebenzi njalo kulo hlupho ngoba siyananzela uzezwa ama-employers abanye sebekhala bethi ngenxa ye-lockdown i-production ilo so uzananzela sokuzaba lo hlupho futhi kuzisebenza ukuthi zihole ngesikhathi phezu kwaloko futhi uzathola ukuthi vele ama-employers ngaso sithi hayi imali vele iphansi ngezelelani ama-employers bonke sebecatha ngayo i-lockdown so ke kunzima sobukhona sikhuluma kanje kathesi ngenxa yale i-extension
izisebenzi zekhansili zabuyela futhi emsebenzini sokulomahluko yini ekubuthweni kwezibi lakho konke njalo i-COVID-19 ingabe ingaphazamisa yini ezinye lezinhlelo kumbe hayi lezo yilezi yani zingaphazamisekiyo
Well, iqiniso ukuthi izisebenzi zi-council yakobulawayo zabuyela emsebenzini. Sinanzeleli kakhulu nxa sesikhuluma ngapha ngezokuhlanzeka, ezokuhlanza obulawayo. Yebo kambe sokulobungcono ukuthi singananzelela. Idorobho selizama ukuba nalihlanzwe. Kodwa ke njengoba usitsho ukuthi lezo thina uyananzelela ukuhlanzwa kwidorobho ngabantu abakuthiwa bakwi-essential service. So ngokunjalo i-lockdown le ayisoze ivalele lutho ukubana izisebenzi ziqhubeke zisebenza. Esilethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela yakhona kodwa bekukhangele ukuthi phela layo employer kunanzela izisebenza ke zisebenza ziku risk sokuqathekile khona ukuthi inxa zinjalo kulala into ekuthiwa yi-COVID allowance ekhangela ukuthi izisebenzi ziyithole. Sesikhangela ukuthi laye umasipala wakobulawa laye kakunanzele khona ukuthi izisebenza ke ziku-risk, zisebenza kanzima ngesikhathi esinzima. So sikhangela ukuthi laye abakhangele kakhulu abancedise nge-COVID allowance ngoba yiyo indlela yakho neyokuphila, ngoba impilo zabo lemuli zabo sengozi ngenxa yobana basebenzi. So sokufanele laye u-employer khona okwaqatha kwisimpilo yesisebenzi ngokuthi asiphe khona okokuncane ukuthi lazo siqhubeke sisebenza. So abazempila kahle bodwa ngoba badobizini baningi abasebenza, abantu be-water, abantu be-sewage, abama-security, abantu abasema-revenue halls, bonke basebenza, abemagarajini imota zihambe, abathela ama-petroli imota zihambe, bonke bona abo bantu esibakhangela abasebenza kufanele bathole i-COVID allowance kwabo bonke baku-risk ukwenzela ukuthi i-service delivery iqhubeke isebenza, yikho bezinikele. So ukhansela yekaqathe isizisebenzi zakhe ukwenzela ukuthi i-service delivery ingafeyili, ingehliwe phansi.
Sesikhangela izakhamizi-ke konke kuhamba kuhle yini ngalesi sikhathi se-lockdown kumbelile nsolo?
Well, eqinisweni ezakhamizini esingakujoyi ukuthi siyananzela ukuthi okokuqala nizakhuluma ngazo izakhamizi ukuthi siyananzela kulabanye abantu abangathi abafuni ukuhlonipha izimiso ezifakiweyo zenezezeyo ukuthi umuntu aziphathe njani nge-COVID. Silabantu abahamba benamamaski esicela ukuthi bakwenze bananzele bafake amamaski abo. Silabantu futhi abaphongubonayo bebhodabhoda kwesikhathi emashophu le town ungenasizathu, sicela abantu bakunanzele bangafaki impilo bengozini bahlale ezindlini. Silabantu njalo abangelandawo le-social distancing naleyo, cela abantu bakunanzele khonokho ukuthi bayabavikela impilo zabo. Kodwa-ke impilo sibili sesiye eqinisweni ezakhamizi ezinzima njengoba nishile ukuthi i-95% yabantu beZimbabwe abasebenzi ngabantu abazisebenzayo. So sokusitsho ukuthi nxa i-lockdown njengoba ikhona iqhubeka isiya phambili, okuliqiniso yikuthi impilo zabo zizaba nzima. Abantu bazaswela, baswele ukudla, bazehle ukubhadala ama-rent, bazehluleka lokuthi bazenzele abangakwenzela khona ngenxa yokuthi abasele ndlela yenzuzo. Engxa sokufanele ukuthi uhulumende la akunanzelele abe lesikhwama sokuthi abantu bancediswe ngoba kathesi uhulumende lomlando ngoba leyi umkhuhlane otshayileyo akulamuntu obewumisele. So uhulumende nxa enguhulumende wabantu kancedisa abantu, abona abantu bayathola amafutha ambazi okubancedisa ukuthi baphile ezindlini zabo kwenzeka ukuthi kungasikhathazi kusasa. Ngoba yikho sokusakunaubanelithola abantu sebesinqabesephula imithetho nalefakiweyo ngenxa yokuthi abantu bayalamba. So uhulumende ayekancedisa abantu.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, sixoxelayo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe yimikhaza kulandela ukuna kwezulu elingelamkhawulo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa uhulumende esungulwe uhlelo lokulisana lemikhaza kunyanga edlulileyo yebhengu eGwanda South, izakhamizi zithi imithi ezayitholayo ayeneli. Izitolo eziningi zemaphandleni kazithengisa imithi yesifuyo. Osekuthiye izakhamizi sithi ngabe uhulumende uyavula izitolo ezithengisa le mithi emakhaya. Umnumzana Thato Makita, izakhamuzi sefumugo kuward 17 eGwanda South, uthi lanxa bathola imithi yokulwisana le mikhaza evela kurhulumente nakenye ayizange yenela.
Lokho esikulapha ngakho yinto esayiphiwa ngurhulumente. Kungayisiwo rhulumente ngabe iinkomo ziyafa. Lakho kokuphiwa hansi okuphayo uyacina esima lapha amakhona. Sibe sisithi ngako uyatholakala. Nxa ngako utholakala kube la makhemesti lapho kuyaba kuthengiswa khona, sikwanise ukuyazithengela ole dola yakhe yakwanise ukuyathenga ukuze inkomo ziphile kakahle, izifuyo ezisiphilisayo thina lapha eGwanda kuregion 5.
Amazwi la asekeleyo ngesinye njalo isakhamuzi sefumukwe unkosikazi Sibonile Gumbi othi ayisibo bonke abatholela imithi kurhulumente.
Sibe nehluphonyana esibe sihlangana lalo ngoba kade kusiba nenkomo ezivela emapulazini ngapha sithi Greece kade kusebenza amabizo amatikiti kade bengelawo. So umkhazalwana kulokhu ukhithika kodwa sincisane labo sabathini sabanika ukuthi labo kabathini ngabacobe kwenzela ukuthi kuthini kwedlule. Sibona ngani ngako kuyaqhubeka kusenzakala ngeminyaka ngeminyaka ngomnyaka sithole singathi ukuthi sithole kwamahhala sithole nje kusondele eduze lapho esingasoze sigade khona amabhasi.
Umnumzana Tisetso Magubulelo uthi imikhuhlane ehlasele izifuyo ngalesi sikhathi sezulu miningi kakhulu.
Kule mikhuhlane eminingi lapha enkomeni, imikhuhlane yakhona kulelela mskini kulemkhuhlane edalelwa imikhaza inkomo sisithwalisa nzima especially nxa kule green enje imikhuhlane minengi esikhalela kakhulu besikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyabisa sithengele eduze singathi hambi kachana ngoba singahamba kachana imali yasitshaya imali sithola nzima
ukansila wefumuko umnumzana Ephraim Nyathi uthi uhlelo lukahulumende lokuncedisa abafuyi benkomo ngemithi olwe National Tick Please Program lusize kakhulu izakhamizi zeGwanda South
amathola amaningi ayisife emancane engasamunye unina bengaselandeli ngenxa yemikhaza kodwa sithe hulumende singenele yasinika i-tickless land ngibona inkomo eziningi benyangasizele and zizele inkomo and amathola akhona health aphila ayamunya unina belochaqo kuyatshengisa ukuthi into eyenzakalayo into elongenceda kakhulu ebantwini inkomo sezithiba viki zonke
umqondisi kugatsha lukarhulumente olubona ngokunakekelwa kwezikuyo ezantsi emandebeleni umnumzana Enard Mdlongwa uthi abafuyi benkomo kumele bathathe amnyathelo ngokunakekela izifuyo zabo
iinkomo zibulawa imkhaza enjengabo-heart water cold sickness yimkhuhlane imkhaza enganijahile esikuxwayisa abalimi ikubana ngalesi sikhathi inkomo zidibha viki yonke sibaxwayisa ubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke akungabi yilokhuyana okuthiwa zibuye ezinye ziyahamba ezinye ziyasala zona ezeziseleyo ize zisala zithwele imkhaza
umdlongo ugcizelele wathi imbuzi lezimvu lazo zihlaselwe yimkhuhlane
okunye esikunanzelelayo ukuba khona ngalesi sikhathi ukukhathaza inkomo yilokhu esithi yi-food rot lapho inkomo ezingane zibola khona amasondo ngenxa yokuthi indawo lapho ezihamba khona kuba manzi siyaxwayisa abalimi ukubana bangayenza lokhu esithi yi-food bath lapho ezingena khona emnyango benze ibath ezingangena zinyathele khona bafake i-copper sulfate ku-food bath lawo ezenza amasondo azo aqine lo mkhuhlane ubhahile kakhulu kuzifuyo lezi ezinjengembuzi lezimo
nake nengompalakazi umzekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati wasungula uhlelo lokuncedisa izakhamizi nemithi yokulwisana le mkhaza phansi kwalolu hlelo isakhamuzi sinye ngasinye zaphiwa ikilogram elilodwa lomuthi wokubulala imkhaza lohlobo lwe-T-Kris kusenjalo umgwaqo omkhulu osuka kobulawayo usiya ejohannesburg uvaliwe izolo ebusuku phambi kwebo esinikliseni umfula ombembesi kulandela ukudilika kwengxenye yebholorho le-Rogers Bridge ngemva kokuna kwezulu eliningi mbiko esiyitholileyo iveza ukuthi lo mgwaqo uzavalwa kwesikhathi esifitshane ukuze kuhlolisiswe umonakalo lokhu sekudale indwendwe ezinde zezimota kulo mgwaqo kusalindwe umanjinela ukuzohlolisisa leli bholorho ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisefu mugwe eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngoChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda osinde emkhuhlaneni weCovid-19
umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi uze uhlolwe kukhona owakuzwile yini emzimbeni
ngangihambe emhlanganweni ku extraordinary congress MDCT lapho engangisebenza khona ngingomunye we okuthiwa independent electoral management body umse ipressure eyayikhona labantu ababekhona kulezikhathi ogcina usukhohliwe ugqoka imask iqiniso elikho iqiniso elikhona njalo ngepressure eyayikhona ngendlela okwakusenzakala ngayo izinto I'm sure abalaleli babona la ku social media iziphithiphithi ezazikhona zazenza kugcine abantu sebekhohliwe nge social distancing sebekhohliwe ugqoka ama mask kwenzakala ukuthi ibona labo bantu abagoqela u then acting president umadam uThokozani Khuphe ngabantu engangisondelalane labo sisenza umsebenzi njalo futhi kwakulabantu abaningi so sabantu sasisonke labo bahamba bayatesta lami mhla ka 30 ngaqala ukuzwa ama symptoms ngaqala ukuzwa ngani ngiyaqhunga loqhuqho ngiginqa ngiqala ukuzwa ngani ngile flu ngani ngile malaria kwase kungenza ukuthi ngithathe inyathela lokuthi ngihlole yikho kwayenza ukuthi ngihlolwe ngase ngokuqala ngase ngisesaba ngoba ngase abantu angangilabo eduzane bakhuluma ukuthi ba test positive kwase kusithe kwesibili lami ngase ngisizwa ama symptoms esengiqala ukuzwa imphimbo usiba buhlungu uoma ngisizwa kanjalo kwase kungenza ukuthi ngihambe ukuthi ngiyehlolwa
nxa wena ukhangela ngemva ungabona yini ukuthi walithola njani leli gciwane
okwakuqala engakutsho ukuthi into esenginanzelele ngegciwane leli ngibona ngani mina okubulala abantu kakhulu ikwethuka ipanic mina okwangcedayo ukuthi ngathi ngivele ngihamba ingqondweni yami ukuyahlola ingqondweni yami ngangivele ngizitshela ukuthi lapha yikuya confirma nje kuphela into engiyaziyo ngase ngizitshela mina enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wami ungisize nginqobe ngaqina okokuqala sibile ngathi ikho kwaba mqoka ngaqina ngokuthandaza ngaqina ngokubala ilizwi likaNkulunkulu elangenza laqinisa ukholo lwami ngoba nginanzelela ukuthi abantu abanengi nxa bengavele batheste batshelwe ukuthi ba-positive bavele baphanike yabona ungaphanika ube le stress i-immunity system yakho ivele ihlibe weak i-stress siyabulala i-immunity system ungaphanika utshaya luvalo kakhulu uyatrigger kule imikhuhlane evele ikhona emzimbeni yabantu balama BP balama chukela mina okwanceda kakhulu iattitude ngafaka ipositive attitude ngaphakamisa ukukholwa kwami ngathatha usimo sami ngasisarenda kuNkulunkulu ngathi inkosi nguwe owaziyo ngiyakhumbula ngolunye usuku sokunzima kakhulu ngisebuhlungwini ebusuku ngingalamuntu okukhuluma laye ngoba ngiku-isolation ngingedwa ngaswela umuntu okukhuluma laye ngaze ngathatha ifoni ngangena ku-Facebook page yami ngabhala ngakhuluma umbhalo oku-Psalms 18 wathi angisoze ngife kodwa ngizaphila ukumemezela imisebenzi emihle kaNkulunkulu ngangiphakathi kobuhlungu sokufika ingqondo eziningi zokuthi lapha usuhamba ususiza ukuthi ama join ase week sokunzima ukuthi usukume sokunzima ukuthi uziqhubela ama uzithalalamela amanzi lapha nomzimba sobuhlungu uyaginqa ngapha uzisifuba sesisinda ngama emthandazweni ngamtshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu if it's not time isikhatsa masingakachayi kasika chayi ngenela okwesibilo kwangcedayo anzange ngibe livila ngathi senginjalo angiyanga esibhedlela ngoba ngesaba ungahamba esibhedlela ikakhulu lapha ekhaya akabalazi into ezingakunceda ungahamba esibhedlela uyahlunga saphenduki ngesaba lokho ukuthi mhlawumbe ngiyathola kungala oxygen mhlawumbe ngithola ngalama ventilator kungcono ngiye ngkhaya into engaqina ngayo kakhulu yikuse yikufutha ngathenga amaphilisi anzange ngithenge into eziningi kakhulu ngathenga amaphilisi nje wona lawo aspirin ukwenzela ukuthi igazi lingaklothi labo zinc nganaqina ngabo ngaqina ngeginger ngaqina ngegarlic ngaqina ngokufutha kakhulu ngangifutha ka4 ngelanga
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ebisixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande siyaqhubeka njalo ngehlandla lesibili lalingxoxo ngevike ezayo lilalo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Violet Nxumalo umhlali wakobulawayo sicubungula ukuthi abantu bahlezi njani ezindlini ngalesi sikhathi se lockdown esokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19.
Ngiyabonga mina ngalesi sikhathi se-COVID ngibona kulama challenges amaningi kakhulu especially kubomama. Kubomama sibhekane lenkinga eziningi kakhulu ngoba like now ilizwe linje kule mkhuhlane onalokhona ukudla asilakho ezindlini. Singelakho ezindlini sivele singabomama esiphila ngokuzithengisela sithengisa amatamatisi lapha nalapha emsikeni. Okwamanje sihleli nje ezindlini akula lapho kuthiwa sithengise khona kuthiwa sihlale ezindlini sizahlala ezindlini sidleni kube kanti kumele sikhangele ukuthi sithole ukudla sithole imali zokubhadala ama rates akonke lokho siyabuthola kanjani ngoba kasisathengisi izinto esizithengisayo phila nzima yonke into okumele siyithole endlini siyisebenzise sithole ukudla kasiyitholi kunje nje kade izikolo zivaliwe zinje abantwana sithona labo ezindlini babe befuna ukudla ukudla from morning kuze keshone ilanga umntwana uthona labo ezindlini la especially thina mama ambona ngani ngalesi sikhathi se-COVID sisiphatha kabuhlungu kakhulu.
Kahle kahle kuyini ebelifuna ukuthi uhulumende alenzele khona ukwenzela ukuthi kube ngcono njengoba sibona ukuthi kuningi okusilelayo.
Angazi ukuthi uhulumende yena ngokungasikhangeli kwakhe njengoba masibhekile kwamanye amazwe banakekelwa baphiwa ukudla njengoba kuthiwa hlalani ezindlini baphiwa ukudla okufanele ubana bahlale bakuthole ukudla kwabantwana behlezi ezindlini. Kunje nje even wona bomthetho amapholisa hayi asihlukumeza masizama ukuthi siphume nje sizama ukudinga kumbe kusemashopu kumbe kungaphi basihlukumeza kakhulu kakhulu basihlukumeza sokumele ukuthi ube lencwadi ukuthi uyakuphi uyafunani sizayithathaphi leyo ncwadi angazi ukuthi singayenza njani njalo umkhuhlane wona lokhona umele ukuthi usithole silokudla ezindlini kodwa kasikutholi angazi ukuthi thina singenzani njengabomama. Mina ngowami umbono bengifisa ukubana ubana uhulumende ngalesi sikhathi abantu yasinakakela abanesi sikhathi asinakakela khona ukwenzela ukuthi sihlale ezindlini siprotekteke sigcine wona lowo mkhuhlane ukubana ungamemetheki kodwa sithola okuzimfanele ukuthi bana sinike abantwana ezindlini kodwa konke lokho asikutholi ngoba akulamsebenzi sikhuluma nje izindawo eziningi zivaliwe lalapho kuphathiseka khona abanye abathola ukuthi bebethola umsebenzi kuvaliwe ezindaweni abasebenzi so ukudla konke lokho abantu bengakutholaphi ngeke phela uthi uzastoka ukudla uyastoka ngayiphi imali angazi ukuthi ngingakubeka kanjani ngehlula lokuchasisa ngobunzima esikhangelane labo kulo umhlaba waseZimbabwe especially weZimbabwe la nxa sikhayele kwamanye amazwe mbona ngani kulokunye okuphathiseka abakutholayo thizi thina sihleli kanzima nje phakathi komuzi la ona imali yokuthi sithenge wona ama-sanitizer asiwatholi imali yokuthi sithenge yona isepha yokuthi sigeze izandla asiyitholi amanzi wona wokuthi sigeze izandla ngikhuluma nje kobulawayo lapha siphila kanzima amanzi siwathola once a week but izulu nanti liyana ukuthi okwenza amanzi engabi khona emathephini as usually iproblem ingaphi njengoba izulu selinile amshiwa amadamu amanzi sakangenile so angazi ukuthi inkinga yiphi ukuthi singatholi amanzi so izinto ezikhayelani lazo njengabo mama sihlukumezeke kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Violet Nxumalo umhlali wakobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe yimkhaza kulandela ukuna kwezulu eliningi elizweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.